lingali shona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semandebeleni yibo asebegcwele kobulawayo kungakubangelwa yini lokho ukuze sizwe ukuthi uhamba njani silengqoqo lotubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
La ukwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zeMandebeleni ngeminyaka elandelayo sebebalutshwana kakhulu kokuthi kuyaba sokungani vele abakho
yakwethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa ayinani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhona apho liyantenga ntenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izizathu ezingabangela khonoku ngokuqala yasithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba zeGugground abantu abaningi singathi ngabantu abaebleybodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazange bephenduke labo bantu kwakuzoqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokishwelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli makhayela emulini eziningi kunapha eMathebuliland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula la bengafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuGoli umuntu ehlefike ehlale khona ngalele muli yakhe engasaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
batho njalo abanye kodwa into wangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sithi ukuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona sibese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuza umthembi kunzima ukuza abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zayo zicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
lo-ke bekungumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.